Isikhathi sendaba ku VOA indebele.
Lamukela kwestudio 7 ngolwesibili ekuseni mhla ka 21 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, intengo yephetulo ledizili ilakho ukuqansa iloba inini kulandela ukukhwezwa kwesilinganiso amankampani athengisa amafutha ezimota abathenga ngaso idola leMelika ebhanga elikhulu lelizwe leRBZ.
Abasakwazi ukuthi benzeni ngoba khonokho abakwenzayo kulokuthi kuza kwenza ukuthi yonke into ethengiswayo icine ikhwela. Ikhwezwa kuyini? Ngoba yonke into ethengiswayo iyathwalwa isuka lapho eyenziwa khona isiya lapho ezathengiselwa khona.
Ngambe okwehlulayo ukuthi uhulumende kamongameli Mnangagwa avuselele umnotho njengalokho akuthembisayo ekhupha owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe embusweni. Kuyini ziyahlaziya ingcwethi?
Kusho ukuthi uyazehlulekela yena. Ube ngathi uzokuba ngumfana weChina esaziyo ukuthi ngelinye lamazwe athuthuka ngokushesha. Kodwa-ke nanku ufubile engakayindawo uMnangagwa, into yakhe yahle yavele yaphelela phansi azange yakhula.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo weStudio 7. Intengo yephetulo ledizili ilakho ukuqansa yiloba nini kulandela ukukhwezwa kwesilinganiso amankampani athengisa amafutha ezimota abethenga ngaso idola leMelika ebhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe, RBZ. Leli bhanga belithengisela abamankampani la idola leMelika ngesilinganiso ese-1:1 esilinganayo. Lokhu kutsho ukuthi abethenga idola leMelika elilodwa ngebhondi elilodwa. Kodwa embikweni awethule izolo usibalukhulu we-RBZ umnumzana John Mangudya uthe kuqala namhlanje amagalaji lawa asezathenga idola leMelika ngesilinganiso esiyabe silawulwa ngumkambo wemali i-Interbank Exchange Rate. Lokhu kucunule abathengisa amafutha ezimota laba njalo bathi balakho ukukhuphula intengo yawo ngoba indleko yokuthenga imali yeMelika isikhwelile. Ngakolunye uhlangothi, uhulumende wazise izolo ukuthi useyehlisile imbadalo yokugada amabhasi akhe eZupco ngesilinganiso sengxenye ekhulwini. Untungameli Nkomo Studio 7 uxhume usomabhizimusi umnumzana Bednico Pepe, yena obele galaji elithengisa iphetulo ledizili wasephuma ngoba esithi akulanzuzo.
Uhlupho lwakhona olukhulu owenza ukuthi mina ngiphume ngoba lapha abantu abalenzuzo emafutheni nguhulumende, yilabo okuthiwa ngama-oil companies ngesilungu abayibo abalamazimota zokuthwala, abalendawo zokufakela amafutha, nabalamagalaji abawayibo abawarentisela kulabo abawarentayo. Ngasona leso sizathu kwakusiba nzima ngoba inzuzo engiyitholayo mina ngirenta igaraji ayisalingani lenzuzo engangenelisa ukuthi ngibhadale umthelo wokurenta igaraji, ngibhadale umthelo kahulumende, ngibhadale umthelo ka-city council, ngiphinde ngiholise izisebenzi. Imali yangikhona isala ezingasekho, sokufuza ukuthi ngidinge nenye imali yokuthi ngikwanisele ukuthi nganelise ukuthi ngibhadale imithelo efunekalayo ngiphinde ngiholise izisebenzi. So akusadingakali ukuthi ngibe ngikuyena le ibhizinisi ngoba angisatholi lutho. Umuntu wonke nxa yekubhizinisi uwa kubhizinisi ukuthi athole inzuzo emphilisayo nabantu abakhe. Nxa ungasayitholi inzuzo iphilisa nabantu abakho, yisho isizathu esenza ukuthi ngikubone ukuthi hayi, lokhu ngibona ngani sokusiba nzinyanyana ngoba akusela nzuzo eyaneleyo engiyitholayo ukuthi ibhizinisi yami engiyiranayo ikwanise ukuthola inzuzo ezabhadala yonke into okufanele ibhadalwe, imithelo kahulumende ngokukhonisa izisebenzi layo yonke into, lami ngisale yile nzuzo engamphilisi. Ayisekho. So ngigcina sithi hayi, nxa ingasekho kungcono mhlawumbe abanye abanendlela ezikhaliphileyo ezinenza ukuthi bathole nzuzo bathathe ibhizinisi yangikhona bayirane. Kodwa-ke ngakukhangela kathe ngakula umuntu orenta i-service station othola inzuzo eyaneleyo ukuthi athole ukuphila ngayo.
Kusobala ukubana inyathelo eselithethwe nguhulumende leli eliza kwenza intengo yamafutha ikhuphuke, kodwa sikubone kusenziwa nguhulumende njalo yikwehlisa imbadalo yezubko ikakhulu emadolobheni yehlile nge-50 cents. Njengosomabhizimusi kule ngqondo yini khonokho, bazama ukwenzani?
Ngakula ngqondo, uyabona Ntunga, nxa umuntu esegalula isikhathi esiningi isilungu sithi uyabe sebamba la ngabe butshani, la ngabe yini ayibonayo eseduzane ngokuyabe segalula. Uhulumende lapha segalula sedinga indlela zokuthi angenze njani, ngoba ungakukhangela okuntu okwangikhona abakwenzayo, kakutshengisa ukuthi kulomqondo webhizinisi kulokho abakwenzayo. Kutshengisa ukuthi kulomqondo wokuthi abantu bangikhona kabasakwazi abakwenzayo, bangazwa omunye umuntu ekhonola laphana sebefuna ukuthi bamlalela ukuthi uthini, bezwe omunye umuntu ekhonola laphana abasakwazi-ke ukuthi benzeni, ngoba khonokho abakwenzayo kulokuthi kuza kwenza ukuthi yonke into ethengiswayo icine ikhwela. Ikhwezwa kwini? Ngoba yonke into ethengiswayo iyathwalwa isuka lapho eyenziwa khona isiya lapho ezathengiselwa khona. Yona liyana ukuthwalwa kwangkhona kuyinto ekufanele ukuthi ibhadalwe yinzuzo etholakala kubhizinisi leyo oyenzayo. Nxa inzuzo ingasekho kutsho ukuthi ibhizinisi kayisekho. Ngezindlela-ke sokufanele ukuthi sibuyele ukuthi rayithi okungatholakala khona inzuzo kungapho.
Lo-ke ngumnumzana Abednego Pepe, usomabhizimusi, ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo we-Studio 7. Kusenjalo umnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, uthi kusobala ukuthi uhulumende usehlulekile ukulungisa umnotho welizwe.
Kathi kusabusa umgabe bekuthiwa into yonke ibanjwe yizijekiso zomnotho, amazwe amakhulu la awiwona alawula umhlaba bekuthiwa ayizitha zikamgabe. Kodwa sizwile ukuthi ngesikhathi kungena uMnangagwa amazwe anjengabo Britain abekujabela kakhulu, njalo eyingqwele yakhe uMnangagwa emgijimisa phambili njengomfanyana wabo. Pho kwehlulani ukuthi njengoba esengele lo muntu abebemfuna bavule kamasango omnotho awokusutha wenala nayo yonke into enhle, into enhle efunwa umuntu waseZimbabwe uvulekele wonke umuntu nje. Kusho ukuthi uyazehlulekela yena, ubengathi uzokuba ngumfana weChina esaziyo ukuthi ngelinye lamazwe athuthuka ngokushesha. Kodwa-ke nanku ufubile engakayindawo uMnangagwa, into yakhe yahle yavele yaphelela phansi ayizange yakhula.
Kungaphi lapho kungabe abatshali bemali bachayeka khona inhliziyo?
Kusukela nje even lona ukhetho lungakabi khona, kodwa kusuke kubonakala kakhulu khona ngasekhethweni ukuthi kukhona laba abasola ukuthi aluphathanga ngemfanelo, njengoba usazi ukuthi inombolo zakhona bezingahambisani, amanani ehlanganiswa ebalwa abengavumelani, bekukhona ukuphikisana kwamanani nakho khona. Lokhu ukuthi lusuke umphumelo walo wehlile ukuphuma ngesikhathi okwadala ukuthi kube nabantu abasuka benze njani bagijima bangena esitaladeni kwasekudutshula la abadutshulayo. Umhlaba uhle wethuka khona phana, abanye bahle banyela inhliziyo ukuthi hawu, thina besithi-ke kuphume umuntu omubi kanti naye nalo ufunde kuyo inkalakatha yobubi. So alukho utshintsho olufikileyo eZimbabwe, bonke bahle bambanqa imali zabo bazigodla abaze bazikhulula ukuthi zingene ezweni laseZimbabwe. Yikho isimo sisibi kanje.
Njengoba sibona ukuthi uMongameli Mnangagwa kumele abuse kuze kufike umnyaka ka-2023,
kuzokuba nzima. Uma bengathathanga isinqumo sokuthi bavule indaba yombuso, ke kube nabanye abantu nabo ababa nelizwi ekubusweni nasekulawuleni ilizwe, bazoqhubeka besidlakala ukucubhu baze bayophangalala phansi. Kuzokwenza ukuthi uMnangagwa aphume kubi, futhi kaze kube khitshwa ngamabandla aphikisayo. Bona ngaphakathi khona phana bazokwenza ubuzimo babo bamudle, ngoba sebebona ukuthi ubadalela ubunzima bokuqhubeka kuyiwa phambili. Okungenzeka okungaba yinto engadala ububelu yikuthi bavume la madoda ukuthi kube hlule banquse abantu abanye abangabantu baseZimbabwe ukuthi hey wozani sibambisane mangisijojala ngithi ukuthi babize abantu beMDC bodwa abantu baseZimbabwe baningi ukudlula amalunge eMDC lobukhokheli bawo basho ukuthi hey lento isisehlule besizama ukuthi sigiqilitse likhuphuka intaba kodwa liyawa libuye lizosihlafaza yikho ke sicela ukuthi sibambisane izandla zibe ziningi ukuze sikwazi ukulikhuphula liyafika enqongweni mhlawumbe kungaba lobungcono ke la
lo ngomnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula ezonotho welizwe bekhuluma icingweni le studio 7 esejohannesburg kwale South Africa ngesikhangele indaba eziqhamukayo ezivela kumaphephandaba lemisakazo ehlukeneyo. Umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi abantu kufanele bethembe uhulumende kamongameli Mnangagwa we-New Dispensation ngoba uzimisele ukulungisa umnotho welizwe. Uthi uhlelo lwe-interbank market oluqhutshwa nguhulumende luzadala umahluko omkhulu kwezomnotho welizwe njalo kufanele abantu bebekezele. Iphephandaba le-The Chronicle lithi abanye abadlali beqembu le-Highlanders bakhale kakhulu ngemva kokwehluleka ukuhlohla emdlalweni le-Herentals e-Papa Free Stadium ngesonto edluleyo. Ibhoso yilokhu ingakanqobi selokhu imidlalo ye-Premier Soccer League yaqalisayo osokudanise kakhulu abalandeli baleli qembu. Abadlali laba bebekhala endlini zokuntshintshela impahla zokugqoka ama-changing rooms njalo iziphathamandla zaleli qembu zacina zithulisa uPrince Dube onguye oke wahlohlela leli qembu njalo obikwa ubekhala kakhulu. Yes, singakaqhubekeli phambili umbiko esiwutholayo ovela kuhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights amaqoitha phela ubathi sebabatholile abangu-4 abane abalwela ilungelo loluntu abakade bengababoni njalo kuthiwa baseHarare Police Central Station lapho ababotshwe khona singathi kubotshwa mbe bahlalisiwe basabuzisiswa. Abane laba nguTatenda Mombeya Rara, uGamu Mukuru, uGeorge Makoni, loNyasha Mphahlo. Sesizalithulela ke okuningi ngalolu daba kusasa sesizwa ukuthi betheswa cala bani kodwa kubikwa bebengabonakali lapho besehla kundizamtshina ebivela eSouth Africa sebeze bababona kathesi. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele bona besebenzisa iWhatsApp.
Impilo inzima eZimbabwe kwakhathesi umsakazi. Uze uphose uthi umgabe wayengconywana. Okhona khathesi ayi nokuthi kuyiwa ngaphi. Laye kakwazi ukuthi kwenzakalani. Umuntu nje obusa engela ngitsho le vision ngitsho kancane. Akwenzayo akakwazi. Njalo ungakhangela ngitsho le cabinet yakhe. Akekho ngitsho lo yedwa okungathiwa uyabona ukuthi usebenzani. Ukuthi uyazazi ukuthi usebenzani. Konke okwenziwayo namadlwane nje. Khona mina abantu bezanu laba into abamangalisa ngayo. Indaba ye-economics kunzima ukuthi uyisolve xa ungumuntu. Ungasolvanga i-politically lokhu zeni problems kuqala. Bona bengabanye they know it very well ukuthi uChamisa nguye umuntu osekelwa ngabantu abaningi kunye le-outside community. Ngabe bengabantu abalenjongo yokwenza into ephumelelayo bakhulumisane lo Chamisa. Ngabe bonke lama-proxy angkhona bayathi swallow their pride bafake i-nation phambili bakhulumisane lo Chamisa. Yikho ukuthi ba-unlock leyi economics economically difficulties leza bakha esikhangelane lazo njengesizwe. Ipride kayifuni umuntu osesikhundleni sokubusa hayi ngoba iya affecta ngitsho labaningi qiniso ngabumnanga kwa uyeswa ukukhala kwabantu akhulumisane lochamisa akhiphe abantu ebuzimeni ngoba yena yedwa lezani yakhe la kuye kuclear ukuthi vele akulanto elengqondo ayenzayo amazahwa nje lawa wenzayo ngawona lawo ngiyafisa ukuthi ngabe ayafinyelela endlebeni zawo zabantu bezani lawo nalawo ama-proxy parties nalawo abothokozani kuphe bayekele ukuba ngamahaga awukufuna ukuthi bebe besidla imali zokufumbathisana befunjathiswa ngomnangagwa shuwa bazagcina besibise limpi ngokwenza kwabo ngoba khathesi abantu abasela okokubalekela ukuthi bayabalekela ngaphi kakusekho next thing ukuthi abantu bagcine besilwa okuyinto esingayifisiwe abayenza izinto ziqonde njengoba bezithi bayakhokhela. Ngiyabonga.
Salibanani basakazi, ngiyathaba xa ngingangena lami emoyeni. Ngipangazida eHaburoni ngomototo umamoya kade khuluma ngimbuza ekhuluma ngokuvuselela umnotho weZimbabwe. Umamanani ucacile unjengami mina kangisatshayi njani mfihlumphini kubantu bakamthwakazi abantu besindebelini abantu belizwe likamthwakazi ungaze ukungena ichamisa akungeke lapho nyabeja akunanto engalungiswa emhlubulweni wamandebeleni umama umamoya ukhulumile wathi akula ngenye indlela ngaphandle kokuthi ithina ukulungiswa kwethu ukuthi khona sibe lo mngcwele umngcwele ubisilwe umthwakazi azivuse yiyodwa indlela esingafa sathi sakhululeka savusa umkhonomi uthe khona ebika umama lona wathi umkhonomi wethu umnotho wethu ophakathi kwamthwakazi usimlingene umningi kakhulu uvundile phansi yonke into ithilayo kodwa ngenxa yokuthi into lami labahuquluzi bezame phifu akungeke afa yalunga loba kutheni bazabe bekukhuluma kathi sinxabe khuluma kodwa umthulisi akula mthulisi ofundileyo izibhukubhuku nje ngoba ngayekhuma ngokutshela ukuthi kule 500,000 ebonde kuweyo baqala 500 million kubaqalisa ukuboleka izimali ngezano bana olokhu zini obelieve labo ngaba le cabango ngaba kwazi ukuthi thina vele ethi inkulumo ethi into isidinga umthwakazi ezimbilini. Ngiyabonga mlaleli lawe Msakazi.
Litshona njani ngakwistudio 7 mina ngingumoyo esilobela mna mbona ukukhwela kwezinto lokhu mbona kubangelwe yibo laba abakhulu omanguja nabomthuli Ncube bakwenze kanjani ubana bona baprinte izimali eseziphumbuka ubonakala zezigcwele estridini zingaziwa ubana zivele ngaphi thi kungakapheli isikhathi besisebele imali engange-500 million bayithethe nga and ngabakuvezanga ukuthi bayithethe ngaphi imali le and ungakhangela abantu abantshintsha imali babebima egcekeni abadingwa basegcekeni bazimele bayantshintsha imali yibo abantshintsha imali ngoba thina sinje imali yangkhona siyayidinga siyayiswela siyitholi sokuthi ngayithatha ngaphi inqwabanqwaba zemali engingazitshintsha emgwaqweni loba bona baze bathi bayayehlisa usindo lwemali yangkhona awusancedisi ngoba into ezikhwele azihli into ezikhwele azihli zikhangelela ukukhwela futhi so angiboni uncedo lwakho abantu abafakwa yithi kuphela abantu ezingelalutho bona bale zinto zabo akula nto abayibona so utshona siyatshona siwawata sikhuluma bona bayahlika uphela nxa sikhuluma so asikwazi ukuthi siyaphephelaphi ngoba silalelwa asilalelwa ngaze sithini kumbe siyakhala kumbe sizithule konke kuyafana xa bewomisa bawomisela thina bawomisele izihlobo zabo abawomiseli bantu ababo abantwana abawunyelwayo ngabethu sinje abantwana behlule ukuyabhala kuye ukuthi bayebhala umanguja yena wayethe kungavele kwehluleki ukuthi kube ibhondi lingavele lithiyane lele dola eniyatshiya umsebenzi kathesi nguyo sesithi idola lebhondi akufana akusahambelani so kutshenze ukuthi thina siyaphomba ukutshelwa nje loba kuyini amanga kuphela siyaphomba ukutshelwa esinjengabantwana abancinyane ukuthi angakhali yathi niyawubhathela izwidzi lobo ungasoze ubuye lazo so ha thina sesithwele nzima lapha elizweni lethu eZimbabwe laba sakwazi ukuthi senze akusela nto ngathi ungayitshelwa nguhulumende lo uyilaleli sesiphomba ukuthembela kuyitshamisa ukuthi ngaka bangaqeda i-Congress yabo le basitshele okokwenza sibone ukuthi kuyini okolandelayo ngoba hayi uhulumende sesidini silethi siyabonga lilale kuhle
ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu elawathumela ku WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 464 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Njalo okwamanje sithanda ukubonga laba abasilandela kukhasi lethu leFacebook. Likhumbula phela ukuthi siya live streama uhlelo lwethu lolu olwekuseni. Silophefenia Ndlovu othi amavuko, hayi sivukile. Lo Khumbulani Ncube othi livuka njani umsakazi kunzima kwelakithi. Ngivukele umsakazi ngiseHebron eBotswana. U-Analyze Ndlovu uthi amavuko ngiseJohannesburg kwele South Africa. Njalo Sikhumbuzo Mlalazi uthi ngiyabingelela kithi ebulilima esikhalangeni. Hayi themba bakuzwa khona ngapho esikhalangeni. Ngabe ubabingelele la ngolimi lwabo besizalubala lapha. Uthayimani Moyo uthi hawu basabotshwa lamanje abantu. Ngabona utsho labo abe lawyers for human rights abadingwa ngama lawyers for human rights. Yey kukhanya kunjalo ngoba leyana inhlanganiso elohlonze abangeke nje baphonga ubhala into engenzakalanga. Babadingile ke laba abane baze besuka e-airport egcekeni lendizamtshina khona leHarare baze babathola ke e-Central Police Station. Lokho bengakwazi ukuthi bangaphi. Kusasa sizezwa-ke ukuthi betheswa icala bani. Umgcini Nyoni uthi sikhathele bantu. Unokuthula Sibanda uthi ngiyabingelela. Umusa Mazibuko uthi mamhlangali njani umsakazi omuhle, ngiyabonga. Uthi uhulumende akabahloniphi abantu bakhe. Ungavela uvuke uprinta imali ungazange wakhuluma labantu okuyibo abazabe sebeyisebenzisa leyo mali. Yebo ke sivuke sizokuthiwa sigcwele ke ezitaladini leyo mali. Usikhumbuzo Mlalazi uthi mamuka chini wakhalanga. Usikhumbuzo Mlalazi uthi kolula makhoga. Woke nje nithe kabhale nzabala, hayi nithemba ngesiqamula ngesikhalanga. Ubusani Mlamba uthi ngibingelele abakosogwala eKhabazwe. Hayi siyabonga. Kodwa likhumbule phela ukuthi indimi zonke sezivunyelwa, singakhuluma loba yisiphi. Azubhale ngesisuthu, azubhale ngesitonga, loba sizasikeliza kodwa sizazibala lapha emoyeni. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Incwadi ezintathu zokwaba impahla kamuyi ezeWill ezika-Aretha Franklin owayengumculi olodumo zitholakele endlini yakhe. Ezinye bezifihlekile zingaphansi kwesofa, kwathi eyinye ke ibisekhabothini. U-Aretha Franklin ubhubhe ngomnyaka odluleyo, njalo udaba lweWill luzahlaziywa ngenyanga ezayo. Ngesikhathi amadodana akhe esithi incwadi lezi zona ezibikwa zilotshwe ngezandla ezitholakale emuva zingasetshenziswa. Umongameli we-Indonesia umnumzana Joko Widodo owazakala ngokuthi nguJokowi usenqobile njalo kukhetho lokudinga umongameli kulelo lizwe encinta owayeyisiphathamandla sebutho umnumzana Prabowo Subianto. Wezivela eMelika lamhlanje umnumzana Joe Biden webandla lamaDemocrats owayengumsekeli kamongameli Obama usesungule ngokusemthethweni umkhankaso wakhe kunsukana ezedluleyo wokuncintisa kukhetho lokudinga umongameli. Umanyana labanye abebandla lakhe ababalisa uSenator Bernie Sanders wedolobho leVermont, uSenator Elizabeth Warren weMassachusetts, usodolobho weIndiana umnumzana Pete Buttigieg, uSenator Kamala Harris weCalifornia kanye lelunga ledale leCongress umnumzana Beto O'Rourke ozaphumelela kukhetho lama-primary elections kubandla lamaDemocrats uzanqikilana lomongameli Donald Trump webandla lama-Republicans, yena oyabe esencintisela ukubusa kwesigaba sesibili sombuso wakhe. Amalunga la adinga imali yokusebenzisa lapho ikhankasa afika izigidi lezigidi zamadola. Yena ke umnumzana Trump lamhlanje ubesePennsylvania lapho kubikwa bekugcwele abantu, njalo ubhalile enkundleni yeTwitter esithi kusobala ukuthi ulosekelo oluningi. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dumaphi Mema owesizalwane seZimbabwe esihlala eTexas usichasisela ukuthi imali le abayidinga nxa bekhankasa iphathisa njani abancintisayo.
Okwakhathi esikhanye ngani konke imali yangena kuhle abaningi bakhona. Imali zabo ziphela abantwini abantwini nje abafaka ama-$20, $30, $40. Akula makhampani amakhulu abanika izimali zokukhankasa. So far imali khona zingangiyakwana so early kuyathembisa ukubana bonke banamathuba until kuzoqalisa ukuthi bayenze ama-debate lawana lapho sizabona khona abanye sebengani sebeqhula sengani sesale emva kakhulu.
Iye, kodwa yona imali ukukhetho lwalapha eMelika iyasiza yini kakhulu ukuthi oyenelisa ukuthi ayi-raise ibe ningi nguyo ongaba le nhlelo zokukhankasa izingcono.
Ngibona ngani imali iyanceda kakhulu. Nxa ule mali eningi kukhankasa uyadinga abantu abaningi ukuthi bakusebenzele because ilizwe likhulu leli. Ama-state angu-50 onke la kumele ibe labantu abasebenza each state ubabhadale. Kumele ukhampeni kuma-TV lapho usenza ama-adverts kuma-newspaper kubo-Facebook. Kule ndawo eziningi kumele uzisebenzise uzifuna izimali ukuthi ukhankase. So ngawo le mali kuba lula ukuba nokwenza ukukhankasa indawo yonke even ungafikanga.
Lo mnumzana Dumaphi Mema ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye eseDallas eTexas khonapha eMelika. Wezomculo namhlanje sileqembu le Man of Influence besithi kanye nawe ingoma ezothileyo ingoma yokholo.
Namhlanje yakhuthu moya uthandaza Nkosi yami
ngiyacela
mani hambe kanye nawe Nkosi
kanye nawe
Besithi kanye nawe umculo ozothile umculo wokholo uthabele lapha uNomsane kevane osixhasayo lapha ekhasini lethe Facebook uthi sweet sweet melodies thank you for blessing us with such uthi amen amen njalo Aaron Dube uthi silethemba kuzalunga kwelinye ilanga kwelakithi. Ayike siligquba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje ukukhulumende sithi kona kukhanya ukuthi intengo yephetulo ledizili lakho ukuqansa iloba nini kulandela ukukhwezwa kwesilinganiso amankampani athengisa amafutha ezimota abethenga ngaso idola lemelika ebhanga le RBZ. olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.